Kuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zihlobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mukela ngenjabulo enkulu ku Studio 7 ngolesibili mhla ka 9 Ngcobakazi 2022 ngu Prophet Jeremiah. Endabeni zethu lamhlanje.
Yebo phela abasukuma bekhathe izikhali, ngakho ke iwelfare yabo nezimuli zabo iqhakatheke kakhulu. Nxa sisibe yazi ngokwakha isizwe ngokuthi gcina siyisizwe esilokuthula.
Uzulu weZimbabwe umanyene kunanzeni ilanga lokuqhakathekisa umsebenzi wabezomvikela ele Defense Forces Day.
Ekukhwezeni kwezinto kufanele siphinde sinanzelele ukuthi izinto kazikhweli nje kuphela. Kuphinda kube khona nobugebengu babo somabhizinisi.
Iningi likhala ngokuthi kulabanye osomabhizinisi abalokhe bekhuphula intengo yempahla ezitolo ngenxa eyamafutha epetulo isehla. Izizalwane zeKenya zivotile namhlanje kukhetho lokudinga umongameli, njalo ingcweti zithi osomabhizimusi uMnumzana Raila Odinga kanye lomnumzana William Ruto obengumsekeli kamongameli Uhuru Kenyatta yibo abahamba phambili. Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa kulumsakazo. Umongameli Emmerson Mnangagwa uthi uhulumende wakhe uya kunanzelela ukubana kumele akhwezele amabutho iholo njalo athuthukise impilo yawo kanye lezinye zonke izisebenzi zakhe. Ekhuluma emkhosini wokunanza ilanga labezomvikela ele Defense Forces Day eNational Sports Stadium eHarare namhlanje, uMnangagwa uthe abebutho eZimbabwe badlala indima enkulu ekuvikeleni ilizwe ezintweni zalo. Ezitheni zalo ngokunjalo uthe uqhakathekile kubana uhulumende awanakekele ngeholo eliphezulu njalo awakhele lezindlu zokuhlala. Umnangagwa ukhuthaze njalo uZulu weZimbabwe jikelele ukuthi yahlalisane ngokuthula njalo achiyane lodlakela phambilini kokhetho lomnyaka ozayo. Ngakolunye uhlangothi umkhokheli webandla eliphikisayo ele coalition Citizens Coalition for Change umnumzana Nelson Jamisa laye wethule imbiko incoma abebutho njalo ewabuka ngokuvikela ilizwe. UJamisa uthe engangena embusweni uza kwizela abakubutho iholo njalo athuthukise impilo yabantu jikelele. Uphinde wathembise abebutho kubana uzasebenza lawo kuhle nxa engaba ngumongameli welizwe. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele lunga lezano PF uMnumzana Mabutho Moyo. Waqala ngokumbuza ukuba uthini ngamazi kaMnangagwa.
Hayi ngamazi aqhakathekileyo, ngamazi akhayo sibili, ngoba siyananzelela ukuthi uMnangagwa ngumongameli olalelayo ma kuthe kwaba lesikhalazo. Bakhalazile abantu abaningi kusizwe service kuqala ngawo amabutho asethenzisa ukuthi hayi iwelfare yabo izathi ikhangelwe bethole okunganeno, ngoba yibo abantu abathakathekileyo ngakhangela izinto eziphathelane lendaba zedefense yelizwe, ipeace elizweni. Yibo abantu bokuqala abayimaintenayo ipeace, yibo abantu bokuqala esibananzelela kakhulu ukuthi uma kuthe kwaba lempi kuthi iZimbabwe ihlaselwe, yibo phela abasukuma bekhathe izikhali. Ngakho-ke iwelfare yabo nezimuli zabo iqhakatheke kakhulu. Nxa sisiriyasi ngokwakha isizwe ngokuthi gcina siyisizwe esilokuthula.
Amazwi kababa uMnangagwa ukuthi uZulu weZimbabwe kumele alondoloze ukuthula phambilini kokhetho aqhakatheke okunganani.
Sonke siyakwazi ukuthi ilizwe leZimbabwe lilizwe elilokuthula nxa sikhangele nje esabelweni se-Afrika. Ngakho-ke kungukuthi ngesikhathi sikhangele ezokhetho kuba nabantu abathaba kakhulu, uthole sele-anawunsa ama-results angekho ofishali abantu bechabele phezulu lezigcwala ezidaradeni begcine bedistroya la ma-buildings okuthisa imota zabantu esakubona kwenzakale eHarare ngemva kokubana uNelson Tsamisa le bandla lakhe bethe bona hhayi ama-results awawazi bona bawinile kodwa ukhona umuntu osefuna ukubachila konke kokhana akulunganga yikho kumongamele sithi hhayi abantu bazofunda ukulinda lama-institutions aphiwe amandla aphiwe lokokwenza ukuthi yibo ababezokhethwa kuphecelezi izek yibo abantu okumele be-announce ama-results ama-elections hathi zanu p f hathi triple c hathi loba yiliphi ibandla lombangazwe so amazwi kamongameli ngamazwi a-inspire yilokho okwenzakala ngaphambilini ukuthi hhayi bakithi sabona abantu beqhilwa beqanjelwa amanga kwaze kwaswelakala impilo zabantu kubulawana Harare konke khonokuyana kufunakali ngakho-ke abantu abalandele umthetho nezinqumo zonke ezabe zifake kuhulumente
bakhona abanye abathi amasotsha kabasawathembi ngemva kwesehlakalo sokhetho olwedluleyo lapha esabona amasotsha edubula khona ebulala abantu ngakho bakhona abanye abathi nxa kuyikuthi kulodlakela olungaba khona besabela ukuthi lungavela emasotsheni ungathini ngalokho
yaphuma imoklante commission kwakhulunywa abantu bafakaza akula muntu owabulawa ngamasotha kulezi gangi ezazidubula yikho kwakhulunywa nangendaba ye-engile yombhobho ukuthi uhlamvu lwangena njani emuntwini amasotha angena esitaladeni ezokhitha abantu bebethusela kodwa ngenxa yokuthi kulabantu ababenenjongo ababevele belayo kwenzakala lokho okwenzakalayo amasotha ezimbabwe adalela ukubulala abantu bezimbabwe amasotha ezimbabwe adalele ukuprotekta abantu bezimbabwe
ubaba uTsamisa yena uthi wethule owakhe umbiko ebonga amabutho esithi hayi bayawahlonipha njalo bayawaqakathekisa njengebandla le-triple c njalo uthi benganqoba bangene embusweni labo bazathuthukisa impilo yamabutho wonke kanye lozulu nje wezimbabwe ungathini ngalawo mazwi
bekukhangelelelwe ukuthi ngemva kokubani uba uNangagwe sekhulumile naye uzaba lokokuthi udaha lo uTsamisa ngoba kumele naye atsho something because ngezepolitiki phela lezi izithembiso vele azipheli naye uzibone kuqakatheke ukuthi atsho lokho akuthileyo ngamazwi akhe asomazwani kodwa ngamazwi amahle naye vela kuloba nguphi umuntu wezimbabwe
lo-ke umnumzana Mabutho Moyo owebandla lezanu p f obekhuluma ecingweni lontungameli Nkomo we-studio 7 untungameli uphinde waxoxa njalo lo msekeli wesikhulumeli se-ccc umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda
into yokuqala yikuthi izisebenzi zonke ezezimbabwe ngithole lamasotsha lamapholisa akahoti lutho kuliqiniso ukuthi bayalamba yikho-ke dinasithi amasotsha lama-7 kabahole iholo eliyakwenza ukuthi imuzi zabo zize zisuthe ngalokho sithi thina njenge-ccc amabutho ngawesizwe amabutho kawashiwo amabandla wemaphathi ngalokho afanta enze umsebenzi wawo ngobunono esingathi ngesikhiwa professionally ngalokho thina e-ccc singake sakhomenta kaningi ngalokho okuthiwo ngubaba uMnangagwa upresident we-zanu p f nopresident welizwe ngoba sengumuntu okhampenayo sefuna ukuthi amapholisa namabutho nama-civil servants adle ithemba ngoba ngitho le minyaka ephelileyo engena wapromisa abantu ukuthi bazahola iholo elilobubelo akula wapromisa abantu imisebenzi 2000 akuna yikho-ke ngalokho ubaba uMnangagwa engadlali lamasotsha ngenxa yokuthi imali leyo galayo uzakwenza amasotha abe nethemba bamfake esikhundleni ngoba bathembise uludi lenyosi phambilini babone yize konke lokhu kuzadala i-unrest njengomuntu omdala katshela amasotsha ukuthi yena wehlulekile iminyaka eyongenileyo 4.5 le kakula lutho olubambekayo engakhampeni ngamanga thina abe-ccc asi campaign ifuna ukuthi abantu bakwazi ukuthi indaba singena within 100 days ama sota ama police ama 77 abantu jikelele ikholo labo liyabetheli ngolo lalokhu ukuhola imali yezigcili.
Uthi njalo ubaba uMnangagwa abantu kumele baziphathe ngokuthula njengoba kulungiselelwa nje ukhetho. Kodwa kukhetho olwedluleyo siyibone kusiba lodlakela oluvela emasotsheni lapho adubule khona abulala abantu. Njengoba sisiya kukhetho, ibandla lenu liyawathemba inamasotsha mpela amabutho ukuthi azaziphatha lawo ngokuthula kusoze kube lalokho esikubone kukhetho olwedluleyo?
Inyoni ilomkhalelo yalo. uMnangagwa sephongu khuluma nsuku zonke esithi akube lokuthula. Yena utshela abantu ukuthi kube lokuthula phakathi kwabantu ebusuku, kukhanya ngani utshela abantu kube nodlame. Asisamthembi ngoba sithethe ama-by-elections nama-elections adlulileyo. Amasotsha abulala abantu eHarare mhla ka 1st August babethunywe ngubani njengoba elaye evele ngaso president. Sibona njalo ngezikhathi zama-by-elections ngapha eThukwini eManyane abantu bathwele nzima. Konke lokhu kutshengisa ukuthi uMnangagwa kaphumi iqiniso.
Mnumzana Felix Magalela Mava Sibanda ngumsekeli wesikhulumeli se-CCC limusekhuluma lapho lo ntungamile inkomo we-Studio 7 ekoBulawayo. Iningi labantu baseZimbabwe bakhala ngokuthi kulabanye osomabhizimusi abalokhe bekhuphula intengo yempahla lokudla ezitolo lanxa eyamafutha ezimota isehla. Njalo lohulumende esithi abakwenzayo akukho emthethweni. Ukuze sicubungule lolu daba usithandakile emhlanga weStudio 7 uxoxe lomnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezomnotho welizwe lezombusazwe.
Kunjalo nje ngoba even noma ubuka ngokwesimo sala eSouth Africa izinto zikhwele kakhulu kodwa ke isizathu uzwe kuthiwe ipetroli even nabagibeli imali abazikhokhayo emabhasini emathekisini ezitimeleni ikhwele kakhulu kodwa ke uthola ukuthi nxa ngabe kukuthi amafutha intengo yawo isehla asikuboni okonke nje kuhambisana nentengo okutshengisela ukuthi ngeyinye indlela nxa ucwaninga lezi zinto ziphinde uma ifika lapha indlela eyiphathwa ngayo ingabi safana ngoba ekukhwezeni kwezinto kufanele siphinde sinanzelele ukuthi izinto kazikhweli nje kuphela kuphinda kube khona nobugebengu babo somabusiness ngoba inkohlakalo ayenzeki kuhulumende kuphela kodwa inkohlakalo ikhona nakubo somabusiness. Athathe nje isibonelo esinye futhi singasisebenzisa kuze kube nodlakela olwaba khona eZimbabwe ngaloya nyaka ngicaba ngo-2018 lwathi uma lwenzeka 2018 no 2019 lapho nje kulwathi uma lwenzeka wathula ukuthi eyitolo kwase kuthiwa vele impuphu ayisekho kodwa abantu bathi uma bengena ngaphakathi eyitolo ezinkulu o food for less obani bani laba wathola ukuthi impuphu yayikhona ibekiwe ngale engemuva ngoba into okwakulindiwe ngayo ukuthi ukuncithiswa kwayo into kumarket kube sokusiba indlela yokuthi kukhweze iprice. Lobuyana ububona futhi ukuthi kuyibugebengu obenziwa ngosomabhizinisi ezweni ke elifana neZimbabwe lapho izwe lingasalawuleki sekukwampunzi idlemini izinto ezifana nalezi asoze ibe khona indlela yokuthi ivini noma yona uhulumende kubona lokhu kwenzeka angenele azame ukunqanda ngoba uhulumeni nguye kasekho esimeni saseZimbabwe nguye kasekho ubugebengu bukahulumeni bungenele ezinkampanini zangasese i-government ke ayizukuzilawula kwinkampani zangasese noma ingafaka into engumthetho thizeni banakho ukuthi lo mthetho bawenze ungasebenzi babe nendlela zokugwema ukusebenza kwawo ngoba vele inkohlakalo yokuqala iye yagxila kakhulu kuhulumeni obusayo uma ke ususiza phansi kubosomabhizinisi ubusuthola ukuthi izinto azizwe ukwenzeka
lo ke umnumzana Senzo Nkomo ingcwethe ecubungula ezomnotho welizwe kanye lezombusazwe limuzwa ixoxa lapho ecingweni losilandekile emhlanga weStudio 7. Isizalwane zakwele Kenya zivotile namhlanje ukhetho lokudinga umongameli njalo ingcwethi ezicubungula ezokhetho zithi usomabhizimusi umnumzana Raila Odinga kanye lomnumzana William Ruto obe ngumsekeli kamongameli Uhuru Kenyatta yibo abahamba phambili. Kodwa umunye lomunye engehluleka ukuthola amavoti edlula amashumi amahlanu ekhulwini i-50%. Ukhetho lolu lungavama luphindwe njalo nge-run-up. Ezinye izizalwane zakwele Kenya ezihlala emazweni aphetsheya zibikwa zenelisele ukuvota. Ukuze sizwe okuningi ukwenzakala kwele Kenya, usithandekile Mhlanga weStudio 7 wenelise ukuxoxa lomnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esesihlala kwamanye amazwe.
Kwezinye indawo ama-polling station akhanya avule ekuseni sibili ngo-6 ngoba even one of the deputy presidential candidates uvote ngo-6 ekuseni the current deputy president ongomunye oncintisa isikhundla sokuba ngumongameli layo uvote ekuseni kakhulu kukhanya hayi abantu bazimisela ukuvota lanxa nje kusiba le ndawo lapha ngani kuba lo hlupho ekuthini i-electoral and boundaries commission kulezinye indawo lapha abaphazamise khona as a result iMombasa county I think le Kakamega bagcine bemisa ukhetho lwabo governor bazavotela ezinye izikhundla ngaphandle kokhetho lwabo governor ngoba kube lo hlupho kuma election materials and then sengisizwa ngani kuthiwa kule two of ama parliamentary races lawo amisiweyo ngoba bekuthunyezwe ama polling materials angaqondanga kodwa hayi ngaphandle kwalokho khanye ukhetho luqhubeka kuhle
ngokubona kwakho njengomuntu ohlala khona ngapho kwele Kenya ungathi izindala zombili yini umnumzana Odinga lomnumzana Ruto kumbe hayi bakhona labanye laba abasondeza iDuls libona abantu bethakazelela bani kakhulu
ye eqinisweni nxa uthi ananzelela abancintisa ukuba ngumongameli bane kodwa eqinisweni lolukhetho nje luzaba phakathi kuka former prime minister Raila Odinga lo current deputy president William Ruto yikho nje esibona ngani umncintiswano ulapho nxa thina sibuka siseceleni indlela abantu ababathakazelele ngayo besiyavota bobabili endaweni zabo ezihlukileyo hayi kukhanya ngani yikho lapho kungujiki lobhanqa khona sazo ukuthi induku loxa kuxaka kuyawela ngapi
ungathini ngendlela inhlelo zokhetho eziqhutshwa ngayo khona ngapho kwele Kenya siyasibone kwele Zimbabwe amabandla aphikisayo ekhonono esithi aphiwa amathuba afanayo lebandla elibusayo khona ngapho ke kunjani njalo kulodlakela yini
ye nxa uthi uyaqhathanisa le ndlela thina esijayele ukuba lokhetho ngayo kwelakithi hayi kwehlukile kakhulu into enhle lapha eKenya ukuthi ikakhulu ekusakazeni kule nhlanganiso eziningi ezisakazayo and zona bengibona ngani ziyazama sibili ukuthi inhlangothi zombili ikakhulu laba ba-ACT babahamba phambili bathole isikhathi esilinganayo. Kodwa nje ungathi uyananzelela bobabili nje bebeloke besiba le lama complaint kumbe insolo abazilethayo. And kubangwa ukuthi ngoba amaphathi womabili ayiwona ncintisayo lonyaka ngamaphathi akade engekho before lapha eKenya basebenzisa ama coalition parties, so zathola ukuthi ibandle libusa iJubilee ngalila candidate kukhetho this time, kodwa liku-coalition elodinga phakathi. And then u-current deputy president uRuto wavule yakhe iphathi okuthiwa UDA, la waqoqa amanye ama-parties baba yiKenya Kwanza, yi-coalition party engani yancintisa. So bobabili-ke bebesiba le nsolo ikakhulu ngendlela i-Independent Electoral and Boundaries Commissions esebenza ngayo. Kuye kwaliwa, for example, kubanga ukuthi is there going to be an electronic register kumbe a printed register kuma-polling stations. Kuloyo kudonselwana ngakhona lokho, even lanamhlanje into engani yahlupha. And then khonokho nje ukuthi IEBC iphazamise ukhethwe endaweni eziningi ngokungahambisi equipment epheleleyo kumbe ama-electoral materials aqondileyo. Okungafani lakithi ukuthi bekungela candidate evinjiweyo ukuthi ingakhampeni lapha, bobabili bebesabalalile izwe lonke, akula ndawo abangayithintanga, bobabili besamukelwa ngabantu.
Loke mnumzana Mandla Nkomo isizalwane seZimbabwe esesihlala kwele Kenya. Limuze ixoxa lapho lo Sithandekile Mhlanga owe-Studio 7 eseNairobi khona ngale ngaseKenya. Udaba lokuthi amazwe amaningi awezwekazi le-Afrika ayala ukweyamela icele empini yele-Russia lele-Ukraine, lokhu kuludaba egudwini. Osokwenze unobhala obona ngobudlelwano bemelika lamanye amazwe omhlaba, u-Secretary of State Antony Blinken ethekelele amazwe amathathu angezansi ezwekazi le-Afrika abalisa i-South Africa, Congo le-Rwanda, ngenjongo yokukhulumisana lamazwe awezwekazi leli ukuthi asekele umbono wamazwe athuthukileyo angentshonalanga ukusola ele Russia ngokuhlasela eliwenze kwele Ukraine. Emhlanganweni lo munye wakhe wele South Africa uNaledi Panda izolo, uPanda ubikwa isole ele Melika lamanye amazwe angentshonalanga ngokukhangela ngelihlo eleyamele icele lele Ukraine engakhangeli elinye icele. Ukuhlaziya lolu daba uChris Gande weStudio 7 uxoxa lomnumzana Zenzo Nkomo incwadi ecubungula ezombusazwe.
IRussia njengezwe elikhulu nozikhali elilandela mhlawumbe yona iAmerica emhlabeni, sibona ekugcineni ingayinqoba lempi ngoba ukusho ukuthi kuzoya kusiya isebenzisa mhlawumbe izikhali ezinkulu elokhe ingakasebenzisi. Mhlawumbe okungenza ukuthi iAmerica ingafinyeleli ukuthi iqhubeke inikeza iUkraine lolo sizo, ngoba phela okunye lezi izinto azihambi nje zizodwa, ziyawulimaza nomnotho wasekhaya. Izinto lezi abanye akade bengayihlelanga ukuthi zizokwenzeka nakumabhajethi emazwe abo. So ukutshengisela ukuthi-ke ngendlela esibona ngayo lokho kungahamba kumsiza uPutin ukuthi iUkraine ma ingasalitholi usizo olwanele emazweni asentshonalanga, kungasiza kakhulu uPutin. Kodwa okwamanje uPutin ubeseselakho ukwesekwa okukhulu ngaphakathi. Siyabona ke futhi ukuthi useqala nokuvula eminye iminyango ekade inganakekile kakhulu emnothweni wabo waseRussia. Uminista wabo uhambela nje amazwe athile la e-Afrika uzoqinisa ukuxhumana nayo iRussia ukuze ithole ezinye indawo la engakwazi ukuthi ithengise khona izinto zayo ekhiqizayo lapha ukuze ikwazi ukumelana nama sanctions la esibhekane nawo. Kodwa okwamanje uPutin singasho sithi i-support ngaphakathi ube sesenayo ezweni lakhe, kodwa ke asikwazi ke ukuthi singathi izoqhubeka okwesikhathi singakanani.
Umnumzana Zenzo Nkomo ingcwethi ecubungula ezombusazwe limuzwe ekhuluma lapho le Studio 7 ese South Africa. Live talk lamhlanje uhlelo The Connection sixoxa labasakhulayo ngelanga le Defense Forces Day elinanzwe namhlanje ukuthi lichoni kibo. Abanye osomabhizimusi besifazana abaseZimbabwe bathi ngalezi nsuku sokuba ngcono ukusebenzela emaphandleni kulasemadolobheni. Bethi ngaphambilini kokuqhamuka kobhubhane lwe-COVID-19 bebehamba besiya emazweni ukuyathenga impahla lokuthengisa ekhaya. Besiya emazweni afana labomakhelwane kwele-South Africa, Botswana, kubo-Dubai lamanye amazwe. Kodwa ngesikhathi se-COVID konke lokhu kwahle kwaphambaniseka, ngakho ke sebaqalisa ukudingisisa ukuthi bengaziphilisa ngandlela bani. Basebebona ukubana ukuzilimela ukudla emaphandleni lokufuya yikho okungabanceda. Sibe lethuba lokuxoxa lomunye wabosomabhizimusi abebephila ngokuthenga bethengisa kwamanye amazwe owazibona esiswele okokuzinakekela nge-COVID. Unkosazana Duduzile Nkomazana uhlala koBulawayo kodwa sowasungula inhlelo zokuzinakekela emaphandleni.
Ngidabuka eLupane, seLupanda. Ngizalelwe khona ngakhulela khona. Ngize ngabuya koBulawayo sengisize college uzofunda eBulawayo Polytechnic.
Uthe uqeda ecollege wawuthola umsebenzi na?
Ngithelo bangifundile loba ule course eZimbabwe lapha impilo yeZimbabwe nzima. Impilo yeZimbabwe ayichiphanga, ayifuna uqine. Ngoba umsebenzi ungazi ukuthi uthole kuba nzima. So kuyabe kumele la ubone ukuthi ungaphila njani, wabamba njani. Kuthe sokunjalo ke sembonto umsebenzi awutholakale ngazamazama la ngaqala ukuwoda ngigijima siya kuboBotswana, ngisiya kubo South Africa, Dubai, Zambia. Ngingena nje amazwe lamazwe ngizama lokhu lalokho ngibamba lapha lalapha. Khona hhayi nxa kade ugijima bekungayali, kuyaphuma okuphumayo, uyadobha. Ngidobhile sibile ngazama lokuthi ngidobhe ama-assets ami ngithenge lokhu lalokho, ngazama lami ku-investor.
Ukuqhamuka kwe-COVID-19 kwaphambanisa abaningi. Kungasahambeki eDubai, kubo-South Africa, laseBotswana, lakwamanye amazwe. Pho-ke bekuphile kanjani manje?
3 years back, ngesikhathi se-COVID, ngathola indawo emakhaya. Hhayi kuseduze lapha nje amatopu. Ngafaka lami umuzi, bese ngendile ngithethwe, sengithethwe. Kodwa loba ngilo munye wami engiphila laye, ngilo mngani, angizange ngihlale phansi ngezandla ukuthi ngikhangelele ukuthi yena bengiye ongipha lokhu lalokhu ukuthi ngidle esikhwameni sakhe. Hhayi, sesiyenzile sagebha umgodi, safaka ama-projects awehotshi, le nkukhu, le mbuzi. Imbuzi sisaqala ngezekhaya, sithe siqale sizandise ngezekhaya, singazandisa ngezekhaya besesitshintsha sesifaka ama-boa goats. Iwotshi, hhayi, iwotshi sesiqalile vele sesiphakathi, siphakathi laphakathi.
Emsebenzini onje lelakho ukuhlangana lenkinga, nkinga bani elithe lahlangana lazo?
Silama challenges athile lapha lalapha. Into ekhathaza kakhulu kusuka iwe imali. Sithe sisaza umuntu esabambabamba lapha lalapha, imali besingayiseli, besingagcina imali, besithenga ama-assets eyinye umuntu eyokudla. Manje kathe sokumele umuntu ayenze ama-projects ona lawa ukuthi wenza awakhulise akhule, kusuka kube nzima ngoba imali yabongalayo. So kusithi nga u-government kwezinye izikhathi uyazama ukuthi anike abantu imali zokuthi benze ama-projects. Esikhathini yathi uyazama ukucela uzwe bethi bafuna ama-paper, thina ama-paper ezindawo akalungi, silokho siphakathi silungisa. So ugcina sokunzima ukuthi uthole imali ngenxa yokuthi wakungakabili ama-paper endawo lapho khona. Kodwa ama-projects abe khona ebonakala emi. Kunje kathi senzama ukungezelela izibaya ze-watch, kodwa kunzima. Ngilokho ngizama ntobhe esinye ngifake, ntobhe esinye ngifake. Umgodi silawo kodwa sehluleka ukuthi sithola amanzi sagebha imigodi yaziyaba amabili sisehlule ukuthi oqala sehlule ukuthola amanzi owesibili sawathola kodwa amanzi angikhona amalutshwane so ugcina kusifisele emuva ekulimeni sike sazama ukulima safaka odelele sasibathengisa silivengene emashopu khonapha kubo-shoppies kubo-pedis singenisa idelele sugar beans sike sabalazo sazingenisa
Silugqiba ke lapha uhlelo lethu lamhlanje olivalelisayo uPraxedes Jeremiah.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa kuStudio 7
kusukela ngo-half past 7 kusiya ku-8 o'clock ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupa inhau muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.